siyabonga jahelitala Chris Gande lo mavela simhlanga nyahuye ngokusethulela indaba ze singisi eze sindebele nanzi ngiyalamukela ke mthokazo omuhle ku Studio 7 lamhlanje ngolwesithathu mhla ka 25 ngolwezi 2015 silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza sise Washington DC. Olamukela emoyeni ngenjabulo ngontungameli Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje, unkosikazi Grace Mgabe unxusa intatheli zindaba zamaphephandaba lemisakazo etshiyeneyo ukuthi zizothatha ukudla lama-groceries emzini wakhe kusasa.
Sibone laba bangaboniwe lawo. Kwesinye isikhathi bayabanjwa iganyava. Umuntu ombanjwa iganyava amazi ambonanga untombane. Kodwa uzakuthiwa chasisa ukuthi umuntu okubamba iganyava umuntu onjani. Angachasisa njani yena ade engaboni?
EleZimbabwe limanyana lamazwe omhlaba ekunanzeni umkhankaso wokulwisana lokuhlukuluzwa ikakhulu kwabesifazana owe 16 days of activism against gender-based violence.
Sichayela uhulumende izandla ukuthi abantu aba-aplala ama-permit, ama-ZSP permit, sebewatholile abaningi kakhulu. Kanti futhi siyakhumbula ukuthi kusele kuphela abantu abalelwe ukuthi bengabilazi izincwadi zokuhlala bangu-25.
Izizalwane zeZimbabwe kwele South Africa zincoma ugatsha lwendaba zasekhaya ngokwengeza isikhathi sohlelo lokunikezwa kwama-permits. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Unkosikazi Grace Mgabe namhla unxuse intatheli zindaba zamaphephandaba lemisakazo etshiyeneyo ukuthi zizethatha ukudla lama-groceries emzini wakhe estate house kusasa. Unkosikazi Mgabe yena uhamba esipha abasekeli bebandla leZANU-PF ukudla elizweni lonke jikelele impahla zokugqoka lokunye emhlanganweni ayenzayo. Ubethembise ngempela viki ukuthi intatheli zindaba lazo uzazidingela ukudla. Intatheli eziningi zitshayelwe ucingo lamhla ihofisi kankosikazi Grace Mgabe zisaziswa ukuthi zizethatha ama-groceries ezawathenjiswayo kusasa. Enye yentatheli zindaba lezi engathandanga ukubethwa ngegama itshele iStudio 7 ukuthi le kungaba kuyimizamo kankosikazi Mgabe eyokudinga usekelo kwintatheli zindaba ukuthi zilobe kuhle ngaye. Inhlanganiso yamagqwetha alwela amalungelo oluntu eZimbabwe Lawyers for Human Rights leZimbabwe Human Rights Commission sezilobelane isivumelwano sokusebenzelana ndawonye emizameni yokulondoloza amalungelo oluntu elizweni. Iziphathamandla zenhlangothi zombili zisayinelane isivumelwano lesi emkhosini oqhutshelwe eHarare namuhla. IZimbabwe Human Rights Commission yikomishini kahulumende ekhangelane lokulondoloza amalungelo kaZulu. Sigxume igqwetha njalo eyisiphathamandla seZimbabwe Lawyers for Human Rights umnumzana Lizwe Jamela yena othi ngokusebenzelana le komishini le bajonge ukufundisa uZulu ngamalungelo akhe kanye lokumvikela.
Injongo esilayo yinjongo efanayo yokubona abantu bekhulisa amalungelo akhe. So ukuthi sibe logwalo lelesithi i-MOU. I-MOU lugwalo nje kuphela elikhuluma ngesikhiwa elenza ama-relationship lobudlelwano bethu ne-commission kube formalized ukuthi kuyabe kungazakali ukuthi hhayi kulogwalo olukhuluma ukuthi hhayi sivelana ngendlela bani. Yipho ama-sectors esizabanika wona bona nxa besilabo sesikhathi sesiphathisa ngendlela yithi bona labo nxa kunokuthi yenza imisebenzi ndawonye lapho siqala sikwenza inhlelo sikwenza ndawonye but lokhu lugwalo oluchaza ethukala ukuthi hhayi sifuna ukuthi sibe nobudlelwano sizimisele ukuthi benza ndawonye.
kubudlelwano benu le komishini yamalungelo le ndima bani elizayidlala lina njengenhlanganiso yamaqhweta
sina njengezibabulazi yemendayi sesilama-structures asilawo ku-ground silama-members atholakala all over the country silakho ukuthi sidobhe ezinye indaba ezenzakalayo ezigabeni ezishiyeshiyeneyo esilenhlelo esilazo esisebenzelana nozulu ezinye indaba thinezizianisayo ukuthi sisebenzele sihambe court kumbe sincedise izakhamizi ngendlela esincedisa ngayo thina njengezimbabwe leyazi yemendayi siyabe sisincedise kulokho ukuthi sizathikho ezinye indaba ukuthi sabona ukuthi hhayi lokhu kunonemali ingasetshenzwa yizimbabwe human rights commission sesiwudlulisela phambili sikuhambise emahhovisini alaba bezimbabwe human rights commission ukuthi nabo bencedise lapho baqwanisa khona.
Umnumzana Lizwe Jamela isiphathamandla senhlanganiso yamaqhweta alwela amalungelo oluntu iZimbabwe Lawyers for Human Rights. Abenhlanganiso ye Institute for Young Women Development bemanyene leye Real Open Opportunities for Transformation Support basungule umkankaso wensuku ezilichumi lasithupha okulwisana lodubo lokuhlukuluzwa kwabesifazana labesilisa ole 16 days of activism against gender-based violence emkhosini oqhutshelwe eChipadze Stadium eBindura. Kubika intatheli zindaba yethu uMavis Gama.
EleZimbabwe likhuthazwa ukuqakathekisa lumkhankaso nsuku zonke lanxa bemanyana labanye umhlaba wonke ukuqhuba limikhankaso phakathi kwalezi nsuku kusukela lamhla kusiyafika umhla ka-10 wenyanga kaMpalakazi. Zikhona njalo ezinye inhlanganiso okubalisa e-Disability HIV and AIDS Trust esebenza njalo leye-Women in Leadership and Disability in Zimbabwe. Lazo ebeziluqakathekisa lolu suku lwanamhla zaba lemihlangano ephezulu kwalomkhankaso. Omela abaphila lobugoga edalela eParliamente uSenator Anashiri ophila lobugoga laye uthi kusuka kube nzima kakhulu kwabagogekileyo kubuye kuphindwe kanengi nxa lowo muntu kungowesifazane.
Ngoba kasifuni ama handouts, sifuna abantu abama disabled babe economically empowered.
Ukhuthaza uhulumende ukuba aziqakathekise lezo ndaba eziphezu kokuhlukuluzana njengoba lokhu ezisanda lanxa sekulomthetho obeka umlando kulowo oyabe ehlukuluze omunye ngendlela ezehlukeneyo.
Ufuna lathi ukuthi sibe bomama abazwakalayo, abomama abazimelela, abomama abazikhulumela, abomama abalemali zabo, abalemasimini abazisebenzela behlala kuhle elizwe lethu. This is our country. Sifuna ukuphila kuhle kulizwe leli leZimbabwe. Akulenye ilizwe lizathiwa nangu ilizwe labantu abagogekileyo.
Umqondisi enhlanganisweni esebenza labesifazane abaphila lobugoga ye Disabled Women Support Organization unkosikazi Rejoice Timire uthi inkinga yokuba engazilandeli kangako uhulumende lezo ziqondiso lezivumelwano angena kizo.
Bayahlukuluzwa ngenxa yokuthi uyamtholela umntwana ngokabani. Umuntu owakho ngomkhombisa wafuna ukho ngudlala naye wamtshiyele lokhu zeni eliselomntwana yikuhlukuluza umuntu khonokho ubuhlungu kuyalokhuza. Sibone laba abangaboniyo lawo kwesinye isikhathi bayabanjwa iganyava. Umuntu ombanjwa iganyava amazi ambonanga ukuthi ombani kodwa uzakuthiwa casisa ukuthi umuntu okubamba iganyava umuntu onjani angacasisa njani nekade engaboni.
Abakhankasela uqedwa kodubo lokuhlukuluzana bathi uqakathekile ukuba lukhangelwe njengodaba oluphazamisa intuthuko yelizwe lolu daba lokuhlukuluzana kwabesilisa labesifazane. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare nginguMavis Gama.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave laku shortwave 4930-12080 laku 15775 kilohertz. Lilako njalo kusithola ebulenjini ku-intanethi kukheli ethi www.voandebele.com. Ikheli ethi njalo www.voandebele.com.
Inhlanganiso emela abaphila lobugoga bokungezwa kuhle endlebeni eDeaf Zimbabwe Trust ithi abantwana abaphila la lobu bugoga abafika isilinganiso sokungamachumi ayisishiyagalolunye lane ekhulwini kabayi esikolo ngoba kungela babalisi abafundele umsebenzi wokufundisa abantwana abanje. Ekhuluma edalela eParliamente unkosikazi Barbara Nyangari oyisiphathamandla salinhlanganiso ucele uhulumende ukuthi athathe amanyathelo aqinileyo kulungisiswe lolu daba. Isiphathamandla sikahulumende kugatsha lwezemfundo umnumzana Peter Muzavazi uthembise ukuthi bazadinga imali kufundiswe ababalisi i-sign language ukuze benelise ukufundisa abantwana laba. EZimbabwe kulabantwana abangu 85,965 abayizacuthe. Ilunga ledale leParliamente unkosazana Thabita Khumalo uthi kumele uhulumende alungise lolu daba ngokuphangisa ngoba kulilungelo lakhe wonke umntwana ukuthola imfundo.
Udaba lolu ludaba luzwisa ubuhlungu kakhulu. Sizamile ukuthi sibuze amaminista awe-education wonke izikolo eziphansi lezikolo eziphezulu ukuthi benzani, ngoba sonke siyazi ukuthi isisekelo sombuso sithi khona wonke umuntu kumele afunde. So uphendule yena wathi uhulumende kala mali kakulanto abangayenza ngayo, okutsho ukuthi bavele kabasela ndaba yokuthi abantwana bakuleli lizwe bafunde, ikakhulu labo abazimbikebe abangezwayo, ngoba labana bavele bafuna ukufundisa ngamathicha ngababalisi abafundele ukuthi babafundise. Njalo kulezinto eziningi okumele bazisebenzise, okumele zithengwe nguhulumende ezingabaphathise ekufundeni, okutsho ukuthi laba bantwana empilo yabo yonke bazafa bengafundanga. Njalo akulala umsebenzi abazayithola, ngoba vele uhulumende ube kusevele sebavalele phandle kasabakhangeli njengabantu abafuna uncedo.
Kuyini okumele kwenziwe ukulungisisa lolu daba?
Okufunakalayo kakhulu sigqokoqela imali, ngoba kungatholakala imali uhulumende anelise ubabhadalele yama-school fees, anelise ukuwathengela imitshini okumele bayisebenzise laba abangaboni njengabo-braille, laba abangezwayo ama-hearing aids nxa kusenzakala ukuthi nxa bezazwela khatshana kodwa yabe zizwa something, laba abangeza zatshose labo kuzamele labo badingele izindlela zokufunda o-sign language. Umbalisi ofundisa i-sign language kumele ayefundela ukwenza leyo sign language, okusho ukuthi khona ngabasoze babhadale. Njalo izikolo lezi ezifundisa ababalisi i-sign language sizaswela imali yokuthi la ababalisi bayefundela lowo msebenzi, osekusitsho ukuthi sokuzaswelakala ababalisi abazakufundisa laba bantwana.
Unkosazana Thabita Khumalo lilunga ledale leParliamente. Kunjalo nje uhulumende senxuse ababe ngabalweli bempi yenkululeko ukuthi bazebhalisa kakutsha. Idale leParliamente liphethe lolu daba namhla lapho amalunga abuze umsekeli wogatsha olubona ngababe ngabalweli bempi yenkululeko laba umnumzana Chinga Dube ukuthi njengoba ememezela emisakazweni kahulumende kuphela engafinyelelwa ngabanye endaweni ezikude bazezwa njani abakulezo ndawo. Ephendula uChinga uthe uzafika kuzo zonke indawo umbiko wakhe. Ilunga ledale unkosazana Thabita Khumalo uxwayise uChinga ukuthi amemezele kuStudio 7 njengomsakazo wabantu olalelwa nguZulu, kodwa ukwalile lokhu uChinga. Asizweni ingxoxo esiyenze lo Makhumalo ngalolu daba.
Kuna ezinye izindawo zelizwe lethu lapha iZTV engafiki khona, lapha iZBC engafiki khona, singakhangela endaweni zaboGwanda oBeitbridge basebenzisa ama-radio aweSouth Africa, singakhangela endaweni zaboVictoria Falls oHwange oDete basebenzisa ama-radio nama-TV eZambia. So umbuzo wethu ungowokuthi njengoba usukhankasile ku-TV wakhankasa kuma-radio nama-newspaper kulezi ndawo lapho kungafiki khona le mbiko yakho, laba abantu bazakwazi njani? Waphendula yena wathi abalweli benkululeko bayazana, bazatshelana. Samkhuthaza nje ukuthi hayi, thina umbono ebesilayo ukuthi kasebenzise iStudio 7 nokusebenzisa ayayenza ekhankasele ukuthi angene etabe ngeMP wemakhokoba azise abalelwe benkulumo kubuleko lombiko akhuluma ngawo ukwenzela ukuthi ungazivasa lo muntu oyedwa ongakuzwanga lombiko wathi yena akakwanelisi ukuthi akwenze khonoku ngoba iStudio 7 kayike iRadio engakhankaseli imfuno
Lithe limbuza ngesizathu sokubhalisa kwababe ngabalweli benkululeko laba kutsha wathi
usazise ukuthi kuzakwazakala nxa sebefikile emahofisini bazabazisa kodwa ungakhangela ivele izanu ungabona sisenza izinto ezinje zikhombisa ukuthi njengoba sesiya kukhetho ngo-2018 sebebonile ukuthi indledlana zabo abazisebenzayo ngazisebenzi sebesifuna ukubuyela ku-2008 lapho babethumela khona abalweli benkululeko ukuthi bayazitshaya abantu bavoteleni bavotele izani so that isicabanga ukuthi basebe badinga babadinga ukuthi babasebenzise kukhetho luka-2018 ukuthi bahlukuluze uzulu wasezindawo.
Unkosazana Tabitha Khumalo lilunga letalele parlamente. Izizalwane zeZimbabwe kwele South Africa sezingqome ugatsha lwendaba zasekhaya ngokwengeza isikhathi sohlelo lokunikezwa kwama-permits aqondane lesizalwane zeZimbabwe alokhu engakaphumi. Sebencome njalo uhulumende ngokukhangelisisa inkulungwane zezicelo ebezaliwe ekuqaleni iningi lazo esezibuye zamukelwa. Kubika uBenedict Nhlapo eseJohannesburg kwele South Africa.
Embikweni wethu lomphathi ntambo ogatsha lwendaba zasekhaya uMnumzana Malusi Gigaba namhlanje uhlelo lokunikezwa kwamapermit abelokhu engakaphumi luzaqhubeka kuze kuyephela inyanga kazibandlela omnyaka ozayo. Lolu gatsha luthi njalo phakathi kwabafaka izicelo zamapermit abaphose bafike izinkulungwane ezingamakhulu amabili 197,950 izicelo ezi 197,790 sezemukelwe. Kulezicelo eziphakathi kwamakhulu amabili kuphela 160 ezilokhu zakhangelisiswa. Phakathi kwezicelo zonke ezemukelweyo sekusela ama-permit edlula kancane izinkulungwane ezilichumi 11,499 angakathathwa ngabanikazi. Umgcini sihlalo enhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa uMnumzana Ngqabutho Mabhena uthi bajayela ihlombe ugatsha lwendaba zasekhaya.
Sijayela uhulumende izandla ukuthi abantu aba-apply ama-permit, ama-ZSP permit, sebewatholile abaningi kakhulu. Kanti futhi siyakhumbula ukuthi kusele kuphela abantu abalelwe ukuthi bengabilazo izincwadi zokuhlala bangu-25. Laba bangu-25 isizathu ukuthi balamacala amakhulu, kodwa bonke aba-applyayo bayathola.
Abalokhu bengakathatha ama-permit abo bakuthazwa ukuthi baye ema-ofisini amakhulu alinkampani asemadolobheni achiyeneyo. Ezinye indaba ezimnandi ngezokuthi izicelo zamapermit ezizinkulungwane ezilichumi lambili 12,000 ebezaliwe sezikhangelisisiwe zonke zemukelwa kwaliwa kuphela ezingamachumi amabili lanhlanu 25. Ngusenjalo uMnumzana Mabhena uthi kusaselo hlupho olukhulu lwabazali asebesehluleka ukufaka abantwana babo kumapermit.
Abanye baya apply ukuthi bafake abantwana kuma permit bayavunyelwa, abanye baya apply amanye ama permit ay rejectwa. Njengoba ngikhuluma nje namuhla bezingikhuluma lo munye umama olabantwana ababili waba apply la ama permit lawo, omdala umntwana i permit wayithola accompanying permit, umntwana ole 7 years ena wa rejectwa wathola 10 days okumele ukuthi abuyele eZimbabwe.
Uthi loba kunjalo enqobe sezukulabo abathola ama permit la ukuthi basebenze katalala njengoba ezavalwa ukusebenza ngompalakazi ka-2017 sokukhangelela ukuthi abanikazi bawo baphindele ekhaya. Ngimele Studio 7 eJohannesburg kwele South Africa, nginguBenedict Mhlapo.
Ku Live Talk lamhlanje sikhangela ukwethulwa kwezindaba eziphathelane lemihlangano kaNkosikazi Grace Mugabe elizweni lonke ikakhulu ngumsakazo weZBC. Thumelani i-text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinde ecingweni lingene kuhlelo. singene kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Izizalwane zakwele Nigeria ezedlula amakhulu amahlanu sezixotshiwe kwele Bhilitane ngenxa yokungabi lamaphepha okuhlala kulelo lizwe ngemfanelo. Izizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele Bhilitane ezingela maphepha aqondileyo lazo zithithibele zidlela evalweni. Umkhokeli wenkonzo yamaRoma uPope Francis sefikile kwele Kenya ekuqaliseni kuhambo lwakhe emazweni amathathu agoqela iUganda leCentral African Republic. Uhlelo lwezizalwane zeZimbabwe esihlala emazweni lamhla sixoxa labenhlanganiso yeMopane Foundation abaphandela abantwana besikolo abazintandane imali yezifundo lokunye okusetshenziswa ngabafundi. Inhlanganiso le isungulwe eBhilitane kunyanga ephelileyo lapho enelise khona ukuthola imali ethe xaxa ekubhadalela abantwana abanenganyana imali yemfundo. IMopane Foundation ibivele ibhadalele abantwana abayisikhombisa ingakasungulwa okusemthethweni. Ikhangelele ukuthi izancedisa abantwana abaningi ngokuhamba kwesikhathi. Asizweni unkosazana Nomsa Nekevane exoxa ngohlelo lwabo lolu loGibbs Dube weStudio 7.
Ndomeya waseSheffield wabuya wabakhona sabalaye emcimbini wazosivulela i-organization. Sathola imali elingana ukuthi singathola abanye abantwana abangu-25 on top of kulaba abangu-7 esilabo. So umnyaka ozayo kusho ukuthi sizobhadalela abantwana abafika i-32.
Ye, liyabe libabhadalelani khonapho?
I-school fees, sibathengela ama-uniforms, sibathengelela ama-basic stationery, ngamabhuku nje okubhala namapens namapensel. Kuthi sicabanga ukuthi sizoya eMathepeleni South okwamanje le sikolo esicabanga ukuthi sizosithatha esenkayi. Esinye seMatopo ngama-primary school, esinye siseMathepeleni South, eNyashongwe, sasanalyza ezinye zingu-2 ezabe ngoba kulezamanyoni already. So okwamanje sesile-4 confirmed, sadinga ezinye zi-2.
Izikolo lezi liziphiwa mbani njalo nxa ukuthi lidinga lizidinga njani?
Si-team yeMopane Foundation siyahlala phansi sidiscuss ukuthi singaya kuziphi, siyabheka indawo ezidinga usizo kakhulu, then sifuna ukuzama ukuthi singabi sendaweni eyi-1 sibe nje endaweni eziningi. So yikho khonokho siyavumelana ukuthi asiyeni endaweni. So siyakwazi uMathepeleni izikolo eziningi vele ziyahlupheka anyway, then considering ukuthi abantwana abaningi abazentandane nasibheka ama-research ekhona available at the moment, siyavumelana ukuthi singayendaweni eso. Then sizama ukudinga ama-details alezo zikolo, sikhontakthe abo-headmaster bakhona.
Ye, abantu baluthatha njani uhlelo lololu nxa lifika lisethula elilakho?
Balulwamukela. Kwesinye isikhathi basuke I think bacabanga ukuthi singenza ukwedlula lokho esikwenzayo, kanti thina okwamanje si-organization ehlumayo. So okwamanje asikakakwanisi ukuthi singenza more than lokho esikwenzayo. Asikakabi lo mnyaka as an organization. Esikwenzayo right now kungaphezu kokuthi lathi besicabanga ukuthi sizakwenza within umnyaka wodwa.
Libona ngazani ke njengoba inhlanganiso yenu ingane sibunjiwe kahle kangaka, siya phambili yabe sisenzani okunye?
Sithatha ngokuthi sihambe kancane kancane singagijimeli phambili, but ngokuya kwesikhathi, well, isifiso sethu ukuthi maybe sigcine sinemizi yethu entandane okwa sizokwazi ukuthi abantwana amabehlupheka ngoba akhona besakadadimisaka khona ukuthi uthi abantwana abazintandane abangalabazali abayibo abaphethe imizi yakhona ukuthi na ufika kuleso sikhathi maybe ngelinye ilanga lathi sibe le ndawo zethu zokuthi abantwana abafana nabo nabo sibathathe siyobabeka endaweni yethu ukuthi sibabheke nje full time, sikwazi ukuthi balele bedleni bayenzani yonke into abayenzayo, sikwazi ukuthi sibabheke kulo muntu obabhekile or kulabantu ababhekile ma-organization sibademani ngokuya kwesikhathi.
Unkosazana Nomsa Nekevane ngumqondisi weMopane Foundation obekhuluma leStudio 7 eseSheffield kwele Bhilitane. Nantu uhlelo liphuma lendaba lishone lendaba.
Hey, lingali chona njani zulugandaba mthwakazi omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo enkulu. Igama lami nguChris Gande, sidibana kuhlelo liphuma lendaba lichona lendaba. Namhlanje ke sixoxa lengcwethi kwezamasiko umnumzana Zinti Mkandla, sihlaziya ke udaba lomdlalo wokudinga ubaba omubi elizweni. Okwakuqala yakubingelela,
yebo,
ubona njani umdlalo lo wokudinga umuntu omubi?
Ngiyakuzwa ukuthi ubuza ngomdlalo wokudinga umuntu omubi. Hathi lo nxa usitholo owesilisa phela omubi, hathi awesifazane. Okokuqala ngumdlalo njengokuthi kuyadlalwa into yabadala abaziphatha njengengane besenza umdlalo wabantwana. Ngobana akusiyo nto esingachitha isikhathi ngayo ezikhuluma ngayo ukuthi ilethelane abantu. Xa kuthiwa ububi bomuntu phela esintwini, iyakho nxa ngowesilisa kakukhangelwa ubuso kumbukuma koluthi lomzimba wakhe. Umuntu omubi ngulo lwenhliziyo embi, angafanelwa izigqoko, abe nejwabu elibuthelezi, abe njani njani nelizwe elimnandi, kodwa nxa inhliziyo yakhe imbi, nguye ke umuntu okuthiwa mubi lowo. Lo okuthiwa uyatshona efantiswa ebhoda bambi kwabantu kuthiwa dinganini umuntu omubi, vele kakula nto enjalo yikuchitha nje isikhathi. Kanti njalo nje khona esintwini indoda vele akazitshoni ibukwa, angabona amadoda abukwayo yila abane bebukana omunye buka omunye, kodwa vele asikaze sibuze thina ukuthi indoda iyabikwa laphana kuthiwa liyikhwabithe litsho ukuthi izinqe zayo zinjani, isifuba sayo sinjani, ubuso bayo unjani, imilomo yakho injani. Akukho, akula ndoda embi ngokubunjwa, indoda embi ngele nhliziyo elobuthakathi. Lokho kwabomama bavele badalelwa khona lokho ukuthi mhlawumbe babe ngamaluba omhlaba. Indoda yindoda, akukhathalekile ukuthi yinhlikilile njani kumbe ukhangeleka njani.
Kodwa omama ke bona bakhona babini.
Ye, omama ngenxa yokuthi kwavele kwaba imvelo ukuthi bakhangele ukuthi bami njani, banezigcume ezinjani, uluthi lwabo lunjani. Yibo-ke ababakhangele ukuthi hayi lwana kodwa kunje kunje. Kube kanti labo kababi kangako, ngoba ububi lobuhle bomuntu sibili ebuntwini yinhliziyo. Kanti umuntu nxa eyazalwa amakhala emakhulu, indlebe zingamakhwakhwa, uyabe esolwane ngoba kazidalanga phela, ungavele wadalwa enjalo. Manje anto mama-ke babe sibizama ukuthi bengizelele ukuthi bakhangeleke, bakhwabitheke emehlweni abesilisa. Yikho omama-ke ababi kungaba laba abangamachapa, abangageziyo, abangazinazeleliyo, yibo ungathiwa babi. Kodwa sibili ngendalo yokudalwa vela kula muntu omubi.
Manje pho nxa sikhangela umdlalo wona lowo, ungathi ngumdlalo ongakhuthazwa nani? Nanku bathi bona abawuqoqayo bafuna ube khona umhlaba wonke jikelele.
Kanti labalaleli, umhlaba uyaphenduka sibili. Leyo yinto engenziwa ngabantu babanemali eziningi, babaleli abatheni abangekho endleleni yengqubela phambili. Thina sasikhangelele ukuthi imbuthano enjengaleyo kayilethe utshintsho empilweni zabantu.
Hayi, kwezwakala isikhathi sesingasavumi. Ungavalelisa abalaleli.
Balaleli, mthwakazi omuhle, salani kuhle ke lifunde ukukhetha izinto ezengqubela phambili, ishiyane lalokhu okunye uzaziphambanisa enhlalweni
yenu. Hayi, siyabonga, ubelela ngelihle.
Thank
you. Lo ke bekungumnumzana Thandeko Zinti Mkandla, ingcwethi ecubungula ezamasiko, ebesixoxela ukuhlelo liphuma lendaba lichona lendaba. Igama lami nguChris Gande, lilani.
Hayi ke siyabonga jahelidala ngokusipha uhlelo liphuma lendaba lishone lendaba. Singakehlukani sikhangele ebezikhokhela. Unkosikazi Grace Mgabe unxusa intatheli zindaba ukuthi zizethatha ama-groceries emzini wakhe kusasa. EleZimbabwe limanyana lamanye amazwe omhlaba ekusunguleni umkhankaso wokulwisana lokuhlukuluzwa ikakhulu kwabesifazana owe 16 days of activism against gender-based violence. Oliver Lelisayo, Nguntungameli Nkomo, Livelo Busuka Buhle.